kuqala lokudana kakhulu ngokulahlekelwa ngabantu ngengozi enje. Siyakwazi ukuthi ingozi ezinye lezi zingavikeleka zingazikhona. Impilo yabantu isakathekile, abashayeli emgwaqweni kufanele bananzelele.
Njengekomiti yedale lephalamende ekhangelane lokuhamba kwezimota, kuyini elikwenzayo ukwehlisa ingozi zomgwaqo?
Njengelunga lekomiti ye-transport, sina sisebenzelana lamaqembu atshiyeneyo transport ikhangela indlela ezinga-introduswa ukuze ama-accidents ayimalutshwane emgwaqweni lapho. Okokuqala, sasike saxoxisana le-Ministry of Transport and Cyclista ukuthi nga imota lezi ezithwala abantu kube lama-devices okuthiwa ngama-speed limiter ukuze zinga-overspeed emgwaqweni la. Ngoba siyananzelela amabhasi wona la bemhlophe siyabe i-speed limit amabhasi ku-highway la ifanele ingadluli 8 kilometers an hour. Kodwa uyabona ibhasi isama 120, 140. Imjova layo ifanele ihambe ngesipidi esifanele. Sibuye okwesibili, indlela abatshayeli abafundiswa ngayo. Kukhanye ngani abanye bakhona bathola incwadi zokutshayela ngendlela ezingayisizi corruption ekhona ku-BID. Indlela ezinjalo uyabona ukuthi udriver wakhona kathesi i-accident ebesikhuluma ngayo owe-Honda Fit somchova engenye omunye wakhona khonapho kaqedisisi le mithetho yomgwaqo ukuthi kufanele umuntu ayenze so ayenze so.
Amapholisa athi ezinye zengozi ezibe khona ngaleli khefu bezibangelwa ngabatshayela abatshayela bengelalo unanzelelo, kanti njalo bakhona abanye abatshayela abadale ingozi babulala abantu babaleka esingathi ngama hit and run. Uthini ngalokho?
Into embi kakhulu leyo. Uyakwazi ukuthi ngesikhathi lesi sekhefu abanye abatshayeli badayela bedakiwe okuyinto eyenza ingozi zibe emenge emgwaqeni. Amapholisa ngathi mina okwamanje abala equipment ekwanileyo eyenileyo ukuthi benze ama-breathalyzer test emgwaqeni. So kuqakathekile ukuthi uhulumende akubone ukuthi amapholisa ayathola i-equipment efaneleyo